Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhlazi ku 24 Ntulikazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labantu asebehlatshwe ijekiseni le COVID-19 eZimbabwe selifika izigidi ezimbili 2 million ngesikhathi igciwane le coronavirus selibhahile elizweni.
Ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imask.
Kubanjwa abachayeli bezimota zohlobo lwama-trucks obulawayo bethwele impahla ezicatshangelwa ukuthi zantshontshwa kwele South Africa ngesikhathi sodlakela olwenzakale kunsukwana ezisanda kwedlula.
Sokuboshwa abantu abadlula inkulungwane ezintathu, kanti nokushona kutholakala sokushona abantu abashonileyo kusolo lidlakela abadlula amakhulu amathathu namatshumi amathathu.
Izakhamizi zeshabhe eGwanda North zikhathazekile ngamasela enkomo athi engantshontsha engabotshwa, osekudale ukuthi izakhamizi zilahlekelwe izifuyo zazo eziningi.
Ngatshontshelwa inkomo, ithokazi lenkomo nxa litshontshelwe ngalidinga 3 days, ngelanga lesi-4 ngatholi imasondo enkomo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani labantu asebehlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 eZimbabwe selifika izigidi ezimbili ngesikhathi igciwane le-coronavirus selibhahile elizweni. Abantu abaningi kade bemadolonzima kunyanga ezedluleyo, kodwa ngenxa yokubhubha kwabantu abaningi lokubanjwa igciwane le-coronavirus sebesiyahlatshwa ngobunengi. Umlondolozi Ndlovu weStudio 7 ubhodabhode eHarare lapho kade kule ndwendwe eziningi wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Loba nje abantu laba bephansi kakhulu kulenani labantu abafika izigidi ezilithumi 10 million okukhangelelwe ukuthi bahlatshwe ukuze ilizwe livikeleke kubhubhane lwe-COVID-19. Uhulumende uthe ngamajekiseni afika izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million ekupheleni kwenyanga edluleyo. Amanye amajekiseni akhangelelwe ukufika elizweni isigidi esisodwa, okutsho ukuba kuzahlatshwa abantu abathe xaxa. Ekhulume ekuqaleni kwayona le viki, umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukuba ahlatshwe amajekiseni e-COVID-19 sithi yiyo yodwa indlela yokuzivikela kulolu bhubhane.
Is still with us.
Lokhu sibona inani labantu abalawo lomkhuhlane lababhubhayo liqansa.
The World Health Organization Public Health Guidelines.
Umongameli ukhuthaze uZulu ukuthi ahlatshwe njalo alandele iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Lokhu kugcizelwe ngomunye udokotela wezempilakahle, uDokotela Gerishaba, yena othi kumele uZulu aqhubeke elandela iziqondiso ze-WHO ezikhuthaza ukuqhelelana, ukugeza izandla lokugqoka amamaski.
Sikhangelane lomkhuhlane osumemetheke umhlaba wonke. Nxa sikhangele lo mkhuhlane we-coronavirus, sikhangele lamazinga asenzakale kwelethu lelela. Ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imaski. Imaski inceda ukubana singathelelani lo mkhuhlane, ngoba lo mkhuhlane uyathelelwana nxa umuntu ekhwehlela, nxa umuntu ethimula, kumbe lanxa sikhuluma. So okuhle ukubana sonke lapho esihamba khona sibe sigqoke amamaski.
Kumalanga ayisikhombisa kusukela kuviki edluleyo ngolwesihlanu kuze kufike kuviki yonale ngolwesine, wahlatshwa abantu abafika 344,948, okulinani eliphezulu ngeviki eyodwa nxa kuqathaniswa lenyanga ezisanda kwedlula. Ingcwethi kwezempilakahle zicabanga ukuba izinga lesine kumbe ulevel 4 lokulwisana ne-COVID-19 sokwenze umumo wabanganeno, lanxa zisithi kusasekhatshana ukuba abantu bakhangelele lumkhulu umkhuhlane phansi ngesikhathi nani labantu abagula lomkhuhlane lisiya likhuphuka sekulabantu abaningi ababhubha ngalomkhuhlane kulabantu abangamachuma isishiya galolunye lanye 91 ababhubhileyo izolo kutsho ugatsha lwezempila kahle lolu gatsha luthi kulabantu abadlula inkulungwane ezimbili 2265 ababanje belegcikwane kumanani awethulwe izolo isigaba seHarare esilabantu abangamachuma afike phose amane 38 ababulewe yi-COVID-19 izolo silobunzima obukhulu umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu abafika phose inkulungwane ezintathu 2961 elizweni kusukela ngombimbitho onyakenye ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu
Kubanje abachayeli bezimoto zohlobo lwama trucks kobulawayo ababili bethwele impahla ezicathangelwa ukuthi zantshontshwa kwele South Africa ngesikhathi sodlakela olwenzakale kunsukwana isanda kwedlula isikhulumeli samapholisa kobulawayo uInspector Bert Nikonqube utshele iphephandaba leChronicle ukuthi imoto lezi ebezithwele impahla ebiza amarandi azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 bezilubhekise kwele Zambia. Kukhona kwele South Africa kubikwa lokhu kubotshwa abantu abacathangelwa ukuthi bantshontsha impahla ezitolo kudlakela olwaqala abantu besithi babhikitshela ukubotshwa kukamnumzana Jacob Zuma owake waba ngumongameli wele South Africa. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzis Banda.
Yebo ukuthula ngathi sokukhona ke nokuhlasela lokho bekutholakala ngathi kwehlile kodwa abantu abatholakala baneimpahla lezi abangakwazi ukuchaza ukuthi bazithatha kephi bayaboshwa sokuboshwa abantu abadlula inkulungwane ezintathu kanti nokushona kuthola sokushona abantu abashonileyo kusolo ludlakela abadlula amakhulu amathathu namachoma amathathu abafe kusolo lesigameko ngoba indawo ezifana nabo Phoenix eThekwini kutholakala bese kunodlakela olubangelwa ukukhethana kwabantu ngokobuhlobo kumbukuhla
yena umnumzana Jacob Zuma sizwa kuthiwa uke waphuma kancane ejele ukuyabeka umfo wabo ungasitshela ukuthi kuhambe njani abantu bamamukele na lapho ephumile ejele
lo wayeso ngumengameli umnumzana uJacob Zuma ngempela uyowayo ngcwaba umfo wabo lo omelamayo ngemva kokushona okusho ukuthi ekuphumeni kwakhe abantu abaningi bazamile ukuthi bayofika emzini wakhe lapha enkandla kodwa kudunuse ukuthi bathole ukuthi kambe ngabe bangakwazi ukuthi bambone na lokho kukhomba ukuthi abantu basamjabulela njalo kakhulu kanti sizwe nalo ophethe oso nankulu eyase KZN eqhubeke eqhuquzela umongameli welizwe ukuthi kufuneka ukuthi bamxolele umnumzana uJacob Zuma ngumongameli welizwe ukuze akhushwe enkantolo angaze athathe lezinyanga ezilishumi nanhlanu egwetjiwe njalo esentolongweni lokho kubonisa khona ukuthi usenabo abantu abamsekelayo ngoba naseThekwini kubonakala imoto eyiningi nazo edolobheni zibhikisha ngosuku lapha kade phume khona besitha kakhushwe
lona udaba lwakhe lokuthoniswa kwakhe luhamba njani olokuthoniswa kwaMnumzana Zuma
lolu daba olusenkantolo yesekela umthetho selizwe lusabekwe eceleni ukuthi balinde ukuthi banikeze isinqumo sabo phezu kwesicelo sabo sokuthi aluhambanga kahle ekugotshweni kwakhe ngoba kwakungafanele ukuthi ngabe laqala enkantolo yesekela umthetho selizwe kodwa lwafanele uqale enkantolo eyiphansi ngakho kusalindiwe njengamanje ukuthi sithole imphumela kanti nalolu olukhulunywa eMgungundlovu olwendaba ke eyamacala okukhwaba nisa nokutontsha luye lwehliswa lahlehliswa ngoba kade kunesicelo kusuka kubameli bakhe ukuthi kufanele ukuthi abe khona ngaleso sikhathi uma icala lakhe lihamba ukuze akwazi ukuthi abameli bakhe bakhulumisane naye makukhona izinto abadinga ukuthi baziphendule so luzoze libuye lapho kuyinyanga esingena kuye kaAugust mhla ka 10
umnumzana Vusumuzi Sibanda ngumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa eAfrica Diaspora Forum ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Owalwa impi yenkululeko engomunye wabaholi bevuyo lezibra umnumzana Bonus David Hlabangana kasekho. UHlabangana ngomunye wabotshwa lenkokheli yebandla lezaphu ebalisa abomnumzana Dumiso Dabengwa lo Lookout Masuku nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe. Ukuchona kukaHlabangana kuza ngesikhathi abantu bethandabuza ukuthi kungani inkokheli yezaphu ingaphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation umnumzana Mthulisi Hanana.
Okumele sikunanzelele ukuthi akuzange ngitsho langaliphi langa abantu bezano bathande abantu bezaphu kumba bezipho. Ngitsho la one day ngenxa yokuthi siyananzelela ukuthi kudala kuye kwazama ukubanjaniswa abakade besilwa bekuviwe lezaphu izipra lakade bekuviwe lezano izandla ukuze kuba kubunjwe iqula labalolo benkululeko ukuthiwa izipha. Uzananzelela ukuthi khona phana behlulekile abantu bezano ukuthi basebenzisane labantu bezaphu ongangokuthi vele kakuthandwana. So angikholwa mina ukuthi kule ndlela esingakhangilela khona ukuthi abantu bezano banika abantu bayithi isicoco sokuba ngamaqhawe esizwe ngaphandle nxa kungabantu abaziwayo kakhulu. Okwesipilo zananzela ukuthi abantu bezano ngabantu abafuna ukuthi nxa besinika umuntu lutho bangamnikeli ngemsebenzi yakhe kodwa bamnikele ngokuthi besebenzisana njani labo. Yikho abanengi akade bengamaqhawe esizwe ababephiwe isicoco ngabantu ababekuzano. Nxa sebephumile kuzano sebekwezinye indawo bebengasasiphiwa leso sicoco sebejeziswa sebekhawuliswa. Okwesithathu ngizafuna futhi unanzelele ukuthi nxa izano ingaqala ukunika abantu bezaphu lezipra isicoco lesi kuzacina kusiba lombuzo ukuthi hawu nxa amaqhawe sizwe awezaphu emanengangaka kanti lina abantu bezano lalwa lingapi. Ngenxa yokuthi inengi labantu abakuzano yimjibha asobantu abayempini yikho kwenza ukuthi abantu bakithi bancitshwe leso sicoco sokuba ngamaqhawe sizwe.
Umnumzana Mthulisi Hanana ngumkhokheli wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane ikakhulu ezake zadala amacala zidlela evalweni kulandela ukuxotshwa kwezinye zazo kuyona le iviki. Sixoxele sinye isizalwane seZimbabwe ezihlala khona le umnumzana Difa Wajabi Bango Dube.
Udaba lokuxotshwa kwabanye abaseZimbabwe babugande sekuludaba olusetshiye abaningi kakhulu bethukile kakhulu njalo bengasazi ukuthi phambili kungabe kuminjani ngoba njengoba sisazi ukuthi bakhona abanye abangakazithola incwadi iloba nje noma bengelawo amacala njalo kukhona abanye abasanikwe iminyaka emlutshwana okuyinto yokuthi abaningi abasazi ukuthi mhlambe kuzathi nxa kusiyafika ekupheleni kweminyaka yabo leyo mhlawumbe sithi noma nxa ukuthi baphiwa iminyaka emibili ukuthi bazabe sebegcinwa bazaphiwa njalo eminye yini noma sebezagcina bebuyiselwa labo futhi ngokunjalo. So okuludaba luchiye kule confusion enkulu kakhulu phakathi kwabantu bakithi abantu baseZimbabwe.
Siyabona ukubana kuthiwa labo abaxotshiweyo labazaxotshwa ngabadala amacala lokhu kuphatha njani abanye khona ngapho ikakhulu abayabe beke badala amacala njalo nganjani amacala khona okuthiwa ngabantu abahanjiswa ekhaya ngenxa yawo.
Labo esebake badala amacala bacheke kakhulu sebedlala evalweni ngoba bengasazi ukuthi ikusasa labo lizoba limi kanjani ngoba into leyi kube yinto abantu kade bengayicabangeli ukuthi into mhlambe engaveli yenziwe masinyane ngesikhatshana esifitshane kanje ikakhulukazi nxa sikhangela ukuthi ngesikhathi sakathesi indawo zase-Africa ngale kubo Zimbabwe ngale indawo esiyibala ngokuthi i-red zone as far as i-COVID is concerned. So bekuyinto abantu kade bengacabangeli ukuthi mhlambe ingenziwa ngesikhathi isifichane kangaka. Amacala kakhulu esibona lapha na bewabala ngoba nxa sithi siyakhulumisana lawo abe home office bathi bona amacala ababalayo lapha abadinga abantu ababulala abantu ababandakanyeka ekubulaleni abantu njalo ngamacala afana lokukhwabanisa njalo ngamacala afana lokudlengula njalo kungasuthi kudlengula kanye kodwa kuyukuthi wakwenza waphinda bathi yikho lokho okwenza ukuthi bathi bona abantu abanjalo abasabadingi ukuthi bahlale njalo kulelizwe bathi bona ungcola ukuthi ababuyele emazweni yabo lapho bavela khona.
Umnumzana Difa wajabhi Bango Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitani ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseLondon.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe, lamlela.
Kwezemaphandleni izakhamizi zeShabhe kuwa-10 eGwanda North zikhathazekile ngamasela enkomo athi angantshontsha engabotshwa osekudale ukuthi izakhamizi zilahlekelwe izifuyo zazo eziningi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi eziqoqelazo zikhala ngokuthi lawo masela engazabotshwe ngemva kwesukwane ezingatsho lutho ayabe sekhululwe aqale njalo umkhuba wawo wokutshontsha. Umnumzana Nkosi Khona Dubo oyisakhamuzi seShabhe uthi walahlekelwa inkomo yakhe wayibona ngesigogo isihlinziwe.
Ngatshontshelwa inkomo ithokazi lenkomo nxa litshontshelwe ngalidinga 3 days ngelanga lesi-4 ngathola imasondo enkomo lenyama efresh ukuthi ithokazi lelo lalibulawe njengako izolo khonapho phakathi emasimini igcwele ezihlahleni inyama liyana lezimbiza ezazikhonapho lenyawo zabantu okutshengisa ukuthi ibhesi yakhona vele kubulawela khona izinkomo. Izifiyo zethu ziyaphela sile minyaka ethize ziphela ngabo.
Sinendalo isakhamuzi umnumzana Zekias Masuku uthi wacatshelwa zinkomo ezilitshumi.
Ngingacatshelwa zinkomo lapha ezingutheni ngalandela ngabe 10 kwajengajenga ayizahamba chose angazi ukuthi uhulumende angasincedisa ngani ukuze sivikeleke kuloku busela obukhona lo njengoba bebotshwa bephuma vela sisakwazi lokuthi kathi manje indaba zethu sizitshele bani sivikele bani ukuze ukuthi asincedise.
Umnumzana Elias Pindi umgcini sihlalo weThuli Farmers Association uthi abalimi basenkingeni enkulu kakhulu ngalezi zigilamkhuba.
Ukutshontshwa kusukisela enkukhwini, idonki, imbuzi, inkomo akulanto engatshontshwayo. Siphakathi kobuzima siyafisa ukuthi ngabe siyalithola usizo lokuthi mhlawumbe ngabe kuba nomthetho oqinayo ukuthi nxa umuntu ebanjiwe ajeziswe ngokusemthethweni.
Amazwi la agcizelelwe ngukhansila kaWard 10 eShabhe umnumzana Amon Clinic ngathi layo osanda kutshontshelwa inkomo.
Ngikhuluma nje lapha abafana laba lo leader wabo usigwindira ibizo lakhe elinye nguValentine umfana lo wabuya lapha watshontsha inkomo zingu-2 watshontsha edamu wahamba wayazithengisela phandle endaba nkulu simbambile ule team yakhe asebenza layo la fana bamaplaza engeyabo Khaliphani. Khuluma nje icala lakhona lisemapholiseni so kangikwazi ukuthi mhla kuqalisa ukungena emakhothi ngizababona sebekhona njalo or what.
Isikhulumeli samapholisa ezansi eMandebeleni u-Inspector Loveness Mangena uthi umsebenzi wamapholisa yokubopha izephulamthetho njalo kwenzakala emthethwandaba kungaphezu kwamandla abo. UMangena uthi kuyenzakala ukuthi izibotshwa zibhadale imali yesibambiso emthethwandaba ukuze zithoniswe zivela emakhaya bese zisenza imisebenzi yazo yobusela okudala ukuthi izakhamizi zicabangele ukuthi amapholisa kasebenzi. Ukhuthaze abafuyi ukuthi babekele amapholisa ngokuphangisa lapho inkomo zabo zicatsha njalo bazifake le mthiso. Kusenjalo bephethe isihlalo somqondisi ogatsho lezemfundo ezansi eMandebeleni umnumzana Lifias Masukume Gasekho ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 uMasukume ubhubhele esibhedlela se-UBH kobulawayo izolo ekuseni. Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kulesi sabelo liya liqonga ngesiqubu selokhu kuqalela inyanga. Sixoxele omunye olaliswe esibhedlela sababanjwa igciwane le-coronavirus ese-isolation ephakama eGwanda othi isimo sibi.
Mina ngingene lapha ngemande izidumbu seziphumile 11 khonapha phansi wami khona lapha ngizikhande daily abanye umuntu wakhona vele angena ahlaphume abantu bayafa abantu they have to respect and obey ama-rules leso nikwengxeko ngadlula kodwa ukuva akuyafiwa mawusiphandla ubone lutho
sebe dlula amathumi amahlanu 54 asebebuleyo yilo mkhuhlane kulesi sabelo selokhu kuqala elinyanga ngimele umsakazo we-studio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-Albert Ncube.
Namhlanje uhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba sixoxa lomnumzana Felix Magalela Mafasibanda umkhokheli wenhlanganiso ye Post Independence Survivors Trust IPIST sixoxa ngophenyo alwenzayo esigabeni seMashonaland Central eMount Darwin.
Research le noma isave esiyenzayo siyenza ngaphansi kwe-Post Independent Survivor Trust ngoba sikhangela amalungelo abantu hatshi kuphela eze-political violence but lama-social and political and economic rights.
Ungasitshela ngokubonileyo.
Abadala bathi zinhle indaba ezinhle kodwa ngapha eMashonaland Central indaba azizinhle ezokunanza lokusaba i-COVID 19. Ngihambile ngaboda indawo eziningi ama-district lama-wards ngabona into ekhona ukuthi vele lo muthi we-COVID i-vaccine ingcosana ayikho njengalokhu okukhulunywa ngabantu. Ngifikile ekumatope clinic, ngafika eNyakasikana, ngafika e-Mount Darwin Central Hospital, CBT, Provincial Hospital, kwakhanya ukuthi vele akulalutho. Into enginanzeleleyo mahlaba ezulu ukuthi abantu ngapha abafuni ukuyahlatshwa ngezizathu ezithile. Eyokuqala ukuthi abantu bangapha iningi yabo ngamapostoli bangena ithethi zomoya, ezinye ziyanqabela abantu ukuthi bayelatshwe ezibhedlela. Okunye ukuthi kulamanga ahambayo enza abantu baziboze ngoba abanye sebeholwa okubhalwa ku-WhatsApp laku-internet njengoba sazi ukuthi abanye abantu bathi ungahlatshwa i-vaccine uzahlanya, uzathenwa njengendoda, uzaswela amandla, uzakufa nge-2 years. Konke lokhu kwenza abantu besabe ukuyahlatshwa. Ngitsho lamatitsha, ngitsho lamanesi indaweni ezithile bayathandabuza ukuhlatshwa.
Kuyini okunye okutholileyo?
Into engiyizuzileyo futhi ngapha e-Mount Darwin ematope clinic ikuthi abantu bayahlatshwa, abahlatshwayo bonabo abaphiwa amakhadi babhalelwa emavini awesikolo ukwenzela ukuthi babe nerekhodi. Kodwa irekhodi leyo siyamangala ukuthi ama-jabs lawo noma inomba le noma imithi le angithi fanele ihambelane lamakhadi. Kwinto eningi abantu bayabuza ukuthi kanti amakhadi ethu angaphi. Kuzakhanya okungani abanye abantu bazaphiwa amakhadi, bathengiselwa amakhadi bekamba amanga ukuthi bahlatshiwe, ngoba uma kungahambelani injection lekhadi amakhadi akhona ayangaphi? Ngomunye umbuzo sibili abakhala ngawo, ngize ngabona amabhuku baphindule emabhukwini betshela ukuthi amakhadi azalandela. Kubi kumnyama ngenxa yokuthi ngibona ngani only 1% ngapha e-Mount Darwin abantu abagijime ukuthi bayehlatshwa. Imithi yakhona eminye ukhanya ngani sithwalile eHarare ngezinye izikhathi iqala akukho, okwesibili akukho. Abantu sebephonguswele ukuthi bazakwenza njani labo abafunayo. Kodwa into esidanisileyo yikuthi iningi bangena ithethi zamapostori ezingafuniyo ukuthi abantu balatshwe. Yikho-ke hhayi uhulumende kufanele egijime sibili efundise abantu bakhule e-Mashonaland Central.
Kuyini okuqakathekileyo okubonileyo?
Abantu bangapha abalandeli izimiso zewo emfeni bahamba bebaningi ukuthi vele kungani akula khuhlane. Amamaski abala ndaba lokuthi abantu bengaxhawulani. Kunzima sibili ngahamba ngayakhangela kwenye indawo kwakufike khona zafika abantu beqamelene kakhulu begqoka ama-gamins abo. Bayadla, bayaqwambana izandla. Ngiyabonga yimo wena Felix Magalela Mafasibanda ijazi elindisi.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umkhokheli wenhlanganiso ye-Post Independence Survivors Trust i-PIST ebesixoxa la ebuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Okwamanje ke ngidedele emuva ngilichiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Sukoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo wesigaba seMathebeleland North, kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi AARTUZ. Sicubungula udaba lwamantombazana afunda emaphandleni lengxaki abhekane lazo.
Abantwana bele-IDD akhathese so bangena entweni ezingayisizo, yabona abanye sebesezibungezwa and stuff. Ama-secondary girls early marriage sikhangela abafana abaningi vele sebeku-mining ima-illegal mining lana. I-secondary mini community engifundisa kiyo vele iku-mining lana ama-mine kakhulu. So that's why abantwana abaningi sebekhonangala, abanye amakazana sekhonangala for prostitution. So yinama-problems esiwakhangelele nxa izikolo zithatha isikhathi eside so zingavulwanga. But there's nothing that we can do because lapho ama-cases e-COVID they are rising daily.
Ungathi uhlupho lokumantombazana kakhulu kula abantwana abangabafana ibapha ababaningi eklasini nxa selibuyela?
Kuzikhangelese ngikhangele ngesikhathi sirejista abalokhu abantwana for form four ama-O-levels. Lule inamba idiklayinile kakhulu. Kufanele ukuthi abafana vele sokungani kuyafanana because out of 50 years of 30 something sebekuphongurejista abantu abangu less than 20, about 16, 17 there. It was only about girls kuphela abankazana. Sekusihlangele vele bonke boys vele amaningi badropile out.
Kodwa kule nhlelo yini emphakathini ezokuhuga abantwana ukuthi bebuyele esikolo kumbe inhlanganiso ezizimeleyo ezi
hayi, akhona ama-organizations asekhona amaningi. Abanye baba-resubback at school sebebe into ezoqeda ama-O-level zakhe. Abanye baba-empower izinto ezokuthunga into ze-poultry and so because ingakhangela ku-community engiyiyo yona. Akhona kule ama-organizations that are doing that to the girl child.
Abafana ke laba abathatha izidakamizwa.
Yaakhona makhalesi ehlisi zikuti uthathesa ama-programs amaningi or azinotisi they are no longer ukuthi sesithi umntana noyinkazana kakhulu but se-involva sekule-inclusivity yokuthi even umntana ongufana laye get to benefit from that because most of the people are trying to make a lot of money and they are going to be able to do that. But this is what we're living in. It is a lot of things that are happening to people who are going to be able to do that. But I'm going to be able to do that. I'm going to be able to do that. Any child who needs e-health. Uzobhadalelwa ama-organizations.
Kuyabancedisa yini phambili lokho ukwemba amatshe aligugu abafana ukuthi yinto umuntu angaphila ngayo?
But ngingakhangeli thina yabona abantwana labana abaya esikolo cause I think i-life yangale iyabatinta because bacina ma sebephenduka vele sena abantu abevelekucommunity labo asebe-rawuti yani because of i-community yanengala kuyemakhangela i-community esekuma-illegal mining. Isiyase komitho somuntu lo muntu uzenzela kwakhe ngomuntu lephambilali liyana ukuthatha utshwala drugs and so forth.
Ungasichazisela ukuthi ubona umahluko kuyiwuphi abantwana laba abafunda emakhala basemaphandleni othi ekugcineni imfundo yabo ingasafani?
Ya abantwana bemalokhuza bemakhaya kundiso abafunda and then isikhangele futhi abephamba abanye ama-tikivin zo abasuke kwenza imigala amathisha zabo around like abantwana bahamba ngesoti kuzoti besiyanjani besiyafunda kumaabesenza ama-extralessons of private lessons sabekhaya isele yedwa kulakalambalisalaya ufundisa online learning, ufinyeleli kubo bonke, radio lessons, ufinyeleli bonke, because abanye vele akuna radio ekhaya, akuna TV ekhaya, so uzabe ekhaya vele singathi ukhangele sibilayo. Emakhaya vele emaphandleni i-schools, ama-school fees ankhona vele zecreative na-45, ama-resources abanawo. Ufinda ukuthi isikolo sinesibhukwenti 1 or 2 or 3,
Siyabonga
Sithandekile. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Inani labantu asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 eZimbabwe selize lafika kuzigidi ezimbili. Kubanjwe abachayeli bezimoto zohlobo lwama-trucks kobulawayo bethwele impahla ezicathangelwa ukuthi zantshontshwa kwele South Africa ngesikhathi sodlakela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zezi.